khona sokususe ukukhuluma okukhulu indaba yama DNA kodwa angicabangi ukuthi kuvi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omedi ngani ibonakala uma bona kude kumbizwakale emsakazweni siya vuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media sikubona kumabona kude sikubona emsakazweni sikuze emsakazweni sikubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private sekuzaziwa umuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiwa badinga leyo mphumela ye DNA
kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye aba-oba
ngingayehlukanisa mhlawumbe ibe kabili kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili ma eselamajaha amabili elamajaha amabili kanjalo kumba amathathu ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalaba abantu kade ngilabo akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi usekhangela nje ukuthi phakathi kwalaba abantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi ongaba ngubaba wengane ongcono sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha angaya khona lamadlela aluhlaza kungaphi lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe kulusizi nje ngoba lama DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngobuchapha obenziwa ngabanye omama loba nje inani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza mpela sithi njengabo mama ibuchapha obenziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenziwa la ama DNA bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lowo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sikuthi bona busenziwa ngabantu abangomama ngale kuyibuchapha mpela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okuqakathekileyo yukuthi kungangcono uphume usuke kulowo mshado uhambe ubuyele ngakini ubususiyazala mhlawumbe abanye abantwana kunokuthi uzalele abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lobo kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi yinto esiyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawa malibofuzo kwabantu bedinga imiphumela yama DNA yinto ebivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe esibayeni ngeyakho okwakudala bekumbandlathwa nje kungavezwa njalo lama DNA lawa ayengekho ungathi sithola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthola ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuke walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala mpela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuke walapha ekhaya kodwa ngoba abadala bayele ndlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalele esibayeni ngeyakho loba bengabisazihlupha belifihla ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA.